Idali lekhabhinethi lithi selivumelene ukuthi intengo yamafutha ezimota awuhambisa ingakhutshulwa iye kumadola ayisikhombisa ilitha elilodwa njengalokho obesekusenziwa ngamanye amagalaji namuhla. Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile kwezinye izigaba zelizwe njalo ilitha elilodwa belithengiswa ngamadola phose ayisitshiyagalombili i-$7.97 ukuthi idizili $7.80. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi usehlangene labathengisa amafutha ezimota wabatshela ukuthi bengakhuphuli intengo njalo ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzabhodabhoda ilizwe lonke lugcizelela lesi isinqumo. Ngaphambilini kwalokhu umnumzana Chasi ubetshele idale lephalamende ukuthi kayikwethula umbiko wakhe wesisombululo sohlupho lokusilela kwamafutha njengesikhalazo samalunga lelidale kodwa wathi uzathatha imibuzo ayicubungula ayiphendule ngolwesine. Uthe akufanelanga abantu bephoqwe ukuthi bebhadale ngemali yedola leMelika kuphela nxa bethenga amafutha ezimota. Umgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngalolu daba e-Energy and Development umnumzana Joel Kabuza uthi inyathelo likahulumende alisoze liqede ukuswelakala kwamafutha ezimota.
Azibona ukuthi ungatshintsha abantu bezetshintsha abayi-10-20 number ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-USA right thina isting sele ngapha ama-filling stations ngama-bond not ama-bondlana awathengi fuel sebeyangena futhi bedinga ama-usa la ukuthi bethenge i-fuel futhi anti yabona ukuthi udivelopana ukhonapho as long as sithenge i-fuel ngama-usa sithengisa ngama-bond sisiyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-usa kona ku-black market la imali yakhona isatholakala so i-challenges layo as long as into zethu zemali i-monetary policy loku ilahlekile le-fuel iyabe ilahlekile injalo.
Wengeze wathi kusobala ukuthi amacebo kahulumende ayihlula.
Okuhluphayo lapha eZimbabwe nxa besithi sithole imali bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements ama-credit arrangements izikweleti eziyabe zizinzisa ukuthi hhayi wena bank akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hhayi ungasinika imali yakho sizakubhadala. Manje amabhenki wafuna imali lama-suppliers efiyeli afuna imali kati yona nxa imali isibhadile kungathatha 20 years zilokhu zilayini anti uyabhadala namthi ifiyeli emini ngoba kathe sibasitshele ukuthi vele ifiyeli ikhona ayisekho ekuma-storage tanks emasasa ngale asofiyele ukuthi izapompa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifiyeli ingene ematandeni.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube uthi isixazululo salolu hlupho sinye kuphela.
Amafutha ezimota ngibona nto uhlupho luzakuqhubeka lusiya phambili. Osokusele kuphela yikuthi uhulumende avume ukuthi indlela amaneja ngayo isiyehlule. Okokuqala into kumele ayivume uhulumende inye yikuthi i-US dollar kayisebenzi. Inkinga yethu kungabhodwa uyele inkinga ye-US dollar. Uhulumende akakhiphe i-US dollar afake any other currency ukuthi isetshenziswe whether kungaba yi-rand, kungaba yipula, kungaba yini kodwa hayi i-US dollar. Izinto zonke ziyaqala ukustabilize ngesengezinjalo.
Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kungabangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njengoba imbadalo yalezi mpahla ezitolo yayivele isiqansile amandla amagetsi lamanzi esilela njalo kungelamisebenzi okugcizelelwa ngumnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo ezakhamizi lezisebenzi.
Kuyakusakhala ngamanzi akusela magetsi akusahambeli futhi ngoba nxazo kumnyama kusahambeli so ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okwenza ezinye indawo velele imota zenezo ezithwala izinto azisoke zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula dizela kungaveli khonapho ungakhayela amalayini akhona amatizwe atholi lamaroli amakhampani ofanele ngayo asebenza abhizla alayini le emagarajini lapha letizi labona ingekho khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ngathi khathi esimoya diesel le ndaba yamagesi hayi economy ezibabo esilisiyemangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezalungu.
Lokhu kwenzakala isisindo semali yamabond siwile njalo namuhla nxa siqathaniswa le dollar yemelika.